So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela umsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokitshi leluveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamacembo omabili we-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele kobulawayo. Okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokithi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebulewe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umunisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngimebangayavakatshela abaphe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo wona lawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso liphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo. Abakwazi abakwenzayo njalo bayesaba. sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazi lawa le iqinise ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazileyo ngoba ufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu umbabane begula lokhana okwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana khe lo labantu nababili abagulayo ha uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayempompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana lalaba abagulayo laba bade begulayo yena lo omunye simbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichachambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngapi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhanselini ngalolu daba njalo bathini ngalo
ayi ikhanseli kukhulunyiswane layo sibili ikhanseli yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha lapo le mithi abayiphiwayo bathi ayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi council ingenzani ngoba nxa i-council ezaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi council isithi abantu bangamachapa abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomole babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba siyabe sisesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti la magundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana ngani so mna mbona ngani i-council sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumanisipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yiZANU PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, Phyllis Ndlovu, Herbert Nampande, Helen Mpofu, Usiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, Unganayi Muzoda, lomnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZANU PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela ma sikuthume eParliament, sikuthume eParliament ukuthi uyasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuni ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament, vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuni ukwenza lokho esikuthume khona, sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, sile program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo, silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele lelokhu zen le healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi kube nokuthula ezwe. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizinisi nakho konke lokho. Yini umsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uthamisa kwathini kwa haya sinaso leso skhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu haya sibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa yiZANU PF. Uzulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sifuna ukuthi sizwisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yiZANU labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13+8. Ngu-21 bebafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uZulu wonke uzabe ngemva kwethu into le ayisho eMDC yodwa phela ngesizo sonke singathi ngeMDCA MDC Alliance abese siphambanisile lokhu kubamba usapho lonke lukaMzilikazi lolukaMambo ngoba kathesi siyahlupheka silakudla silamithi konke kufile ngenxa yecorruption yikho ke ngiyabonga abantu bethu bangalahle ithemba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamaqembu omabili weMDC iyaqina okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina iZANU PF nxa uqina iZANU PF uqina indlala nxa uqina iZANU PF uqina ubuyanga nxa uqina iZANU PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi nxa uqina iZANU PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo nxa uqina iZANU PF uqina ukudilika kwemi waqo nxa kuqina iZANU PF kuqina ukuphela kwelizwedu abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulale lutho olunye oluzakwenzakala esilubhekeleleyo kutsho khona ukuthi iZANU PF izaya iqina isiya phambili kuqine usizi kuqine ubunzima kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu kuqine ukudilika kwezomnotho kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube ngoba bakhanyaka bazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale iZANU PF simile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane indlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamaqembu lawo babalamule ukuze ilizwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika i-opposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyiZANU PF mhlawumbe bekungaphileka ube i-government bengaso ZANU PF kodwa nxa i-government iZANU PF udinga i-strong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe nge-election abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani.
umnumzana efihlela Ncube ingcwethi ecubungela izombusazwe ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala ukuqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapolisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela ubesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-intanethi osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe attitude njani eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeni. Into efana la wena le enzakalele umfo kaChamisa le. The method esetshenziswe kuye yena le anasetshenziswa kuMagumbeni uDr. Peter. And uDr. lo thina sasiloko sifunukwazi ukuthi kade uphelele ngaphi, ekugcineni ungaphi, kwenzweni ngaye, waphola le research yayezwayo kuye, batholeni. Even namuhla siloko sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoPeter Magumbeni lo uDokotela Lwana. Wacina kwenzweni kwabanjwa abantu ama-investigation abahlala besithi ba-investigator omnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi. Hayi, but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abesekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front, all those things. Wehlale sisho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sokuthiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyaziwa ukhuluma isikhiwa loba njani njani. Abantu bona besifa bephela athi nxa ngabe kunomunye olobufakazi ngezinto enjalo sivumelele kaphumele egcekele.
Bebengisathi mina ngizuyile umfolona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Wafakisa kanjani? Yazi ndoda wena mpofu lo wena. Ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona. Babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena tsho ukuthi kahle ngahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU. Ene kunjena nje wena uyahlupheka umakhupha ungcono uyidlila imali ezana wena ke umsebenzi wakho ngwani we kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke inkomo zikababakho. Even umntwana ona 5 years into leyo ikhuluma nje ngeke azayikhuluma. UChamisa ufaka ama sanctions njani? Uyakwazi ukuthi ama sanctions ahamba njani? You know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu niyekeni jealous.
Linjani mfakazi? Linjani mfakazi? Ngiyalibingelela ngo-counter Rwanda lapho eBotswana. Abantu abasele umcabango ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa la wasting their time. Ngoba indaba yama-sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani. Afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa. Khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu betshaywa, abantu behlukuluzwa. Yikho okukhoza ama-sanctions kayisiyoChamisa. Njalo ama-sanctions ayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokutshaya abantu. Lanxa ama-sanctions angakhitshwa, pho ke ukutshaywa kwabantu nokuhlukuluzwa into yonke, i-discipline yamasosha lamapholisa leyo bazayimisa na? Ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho. Amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu, abantu bethunjwa, abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani. Njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye lomunye, afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe enlutshwana, but still we still see them traveling besiya lelale, though ama-sanctions ekhona. Ama-sanctions kadistebhi i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale. Ngama-sanctions yini ayenza ukuthi kube njalo? So sicela ukuthi abantu malizi understand. Ama-sanctions says got nothing ukudistebha i-economy yeZimbabwe. Bangamisa ubusela babenzayo, babe nokukwazi ukubhujetha imali kahle kahle. Into izakunto zonke zizobala, especially ubusela lobudlangudlangu loba babenzayo. Ye, asothi into kachamisa, asonto ekhozwe ukuchamisa leyo, never. Ngibingelela umfowethu uSabrighton khonaphana e-TS, lona Brighton labantu abakhe. Ngiyalithanda, ngiyalukhumbula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu aligcine. Aligcine impela alifikele kulo mkhuhlane la. Wonke wonke nje khona apho e-TS laphana. Ngiyalibingelela kakhulu. Amen.
So unani basakazi be-Studio 7. Hayi, umandla. Mandla Khumalo, phuma kwelaseJoluju. Hayi, ngapha thina siphila ukele isinkomo nje. Hayi. Zothwa sigqoka amamaski nje, hayi sigeza izandla nje, hayi thina siyazilutho ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa, hayi sithi uzodluya lo mkhuhlane, hayi sibekezeleni, salani kahle.
Vuko basakazi be-Studio 7, Ntulane Mahlabe Zulu. Indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uChuma, hayi ingana ngizwanani laye leyo, angiyazi leyo. Kufana nje lengane kana yabo Mvundlala bonteletsha into le-accountability eZimbabwe. Uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2kg yechukela ngelanga, kube imali ayiphiwa ngeviki leyo, yebo. Kade iziqhuma lezijumba lezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani, zi-withdrawa ngubani? Who is behind izijumba zonke zonezo ezithwele ngabantu? Kade sikulayena li-£10 yale entsha le isigcwele, if you go kuboba i-bridge uye ngaphi igcwele indawo yonke, iphume ngawuphi umnyango, ikhitshwe ngubani? Ngumntakabani, ngemvumo kabani, ngukhazini kabani? Le indaba ye-ecocash nje into encane le, ikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo, kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha. Uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 mntu kuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka. Kanti izijumba lezi ezithwala ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani, zivela ngaphi? So bangaze baqhamuka le accountability ecocash ochooks lapho. Ngiyamuza ukuthi uzama ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini, ngoba ibhatsha ligqokileyo lwalulele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini, azama ukulihlohla. Kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza ku-YouTubes lani lina basakazi be-Studio 7, kanti izijumba lezi ezithole ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocash? Ngiyabonga uNcubelo.
Linjani basakazi? Hhayi, ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hhayi, ibhatshi kalihlohlo. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini, ake kubuse omunye umhlobo. UChamisa laye vele lishona, abantu besishoneni nibo ababulalile izwi lizwe lari-right leli, baqalisa into zabo ze-corruption. Ake kubuse omunye umhlobo, ke kuma ukubusa abantu besishoneni. Lo babothi yena uChamisa i-tribalism, asikhulumi nge-tribalism. Indaba kungakaze kubusa umunye umhlobo. amashona yuale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abehlule ukubusa yikho kwenzakalayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani lonke basakazi ku Studio 7. Siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi ku Studio 7. Hey, uyazi mina ngizibuhlungu ngendaba leka makhuphe le. Umakhuphe ubhizi uqothisa abantu eParliament kodwa yena abantu laba uZulu wavota evotela evotela abantu akavotanga evobevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela uMakhupu. So uMakhupu udlala ngathi uyasidelela lo mama lo. Sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele? Wako wabonapho wena umama umuntu omdala othi ufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhati. Ene futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu. Ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi hey uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction.
Lichola njani basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli, siyalibikelela ngothando olukhulu. Ya, ngilapha endabeni yendaba eqondane le-Eco Cash. Ithi nxa i-RBZ imisa i-Eco Cash idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali, kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiki kungalunganga. Ngoba laba bezithwele nzima ama-agenti ema-Eco Cash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyeni lonke yona ingeyakho wedwa. So uhlupho belivele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-Eco Cash agent. So kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga. Kakuthi nxa sebevala ama-agenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda. Njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-Eco Cash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa. So ke into yindaba ebuhlungu kakhulu, ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke. Ngiyabonga.
Salibonani lonke bantu baka Studio 7 abalaleli. Hey, mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange 3000 pula ngiseBotswana. Ha, uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900. So wesh mbona ngathi ha kuyasikhama kuyasinda kakhulu lo. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba sekugcina sehluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i 3000 then bathi bafuna i-900.
Hey, njani basakazi, i-Eco Cash isibili yinto engafunekiyo. Alibala ivalwa okokugcina isivalo ngoba ibisile double 5 times ukuthi dabula kwabo bethenga betintsha tinjalo i-Eco Cash kasiyifuni kayivalwe isincindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi etshiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabotshwa ekutshengiseleni okwazi kwasusa esihlalweni nyakeni. So wayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, loyedwa ovela kwele South Africa. Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakho sitshoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve lokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.